So kuyisika disendaba ku VOA indebele. Ivuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 16 Lwezi 2018. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lethi ibandla leMCC lancedisa amadokotela ekuloveni ugwalo olujulileyo oluveza ukuthi ibutho yilo elabulala abantu beHarare lonyaka.
For human rights, ngabe kuthiwa atshenje senza khonokho ayenza elendlela kade sekenza njengamacommission ehlangana labantu esizwe ukuthi abantu bonke bathini kube yibufakazi ukuthi into enjalo siyiphumile ebhile bathini.
Kodwa ibandla le-MTC lithi amadokotela athi azange ayenze khonokho okhulunywa libandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi amadokotela asanda kwethula ugwalo olujulileyo ngokubulawa kwabantu eHarare ngoNcwabakazi lonyaka ancediswa libandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ekulobeni ugwalo lolu. Lithi lokhu kuphume sobala ngoba uphenyo olwenziwe yinhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights olwenziwa emphakathini njengalokhu okwenziwa yikhomishini ehlolisiswa ukubulawa kwabantu abayisithupha eHarare lonyaka kusanda kwenziwa ukhetho. Bathi ke lokhu akuzange kwenziwe njengakhonokho. Inkokheli yebutho ithi ibutho kalidubulanga muntu loba nje kulabo mabonakude abaveza ukuthi amasosha ayidubula abantu. Umnumzana Philip Gawule obandla leZANU-PF utshele iStudio 7 ukuthi amadokotela la abephathisana lebandla le-MDC ekwenzeni uphenyo lolu.
Ama-doctors for human rights ngabe kuthiwa atshenje senza khonokho ayenza elendlela kade sekenza njengamacommission ehlangana labantu esizwe ukuthi abantu bonke bathini kube yibufakazi ukuthi into enjalo siyiphumile esile ebantwini.
Ucwaningo lolu abalwenzileyo luyahambelana nalokhu enokwenziwa i-Catholic Commission for Peace and Justice kuze kube lesikhathi lesana sokubulala abantu ngombhuqazo yokugrawundi. So siyabona ukuthi sibili bebekhuluma labantu bejula into ezinjalo. So ke kodwa kube sekusuba labantu abakobutho labapholisa abathi hayi ibutho azange lidubula abantu. So khonokho kutshoni nxa sokulokuvezwa into ezinje?
Ye, ibutho nxa besitsho njalo abesibuthweni asithini thina bathe befakaza laphakathi njalo omkhulu wamabutho uthena kungcono bakhangelela lokho waphuma kubomabonakude okunje ama-television lani lani okwakuphuma kubo-CNN nakubani bani kudlalwe nje kuhle kutshengise lokho kwakuzaphuma khona iqiniso elipheleleyo ukuthi nanguyani umuntu ekwenza ukwenza engubani eningaphi inhlambulwana nantibananti asuka lapha bulimazi umuntu akulanduleki kulo yabekwenzile nxa kukhanya njengoba kwaphuma la kumabona kude noma ngubani owakwenzayo kuzawasobala kuphuma egcekeni.
Singathi ke i-Doctors for Human Rights leyo bona zani ilungile yini manje ukuthi iphume logwalo olujulileyo kangaka?
I-Doctors for Human Rights ngingathi mina Gibbs into ekhona yokuthi ekwenzeni khonokho lakho bebemelela ubethi xa besenza khonokho bethamba kuthatha imibono yabantu kube yinto eyaziwayo ngoba mhlawumbe abanye abantu njengoba kade sisikile nto izinto zombangazwe lezi zikhanya zingaqondakali zinje abanye labo bangaba namaqhinga Gibbs okuthi bathuse leyi ndlela bele ngxenye yabo bayisekelayo ukuthi beyiyo ukuthi okufumaniseka iyo lo mlando ukuthi yeyiyawulala abantu. Kodwa ke nxa babekwenzeki kusensida kunjalo kodwa ke silalele futhi lakukomishini abantu ade into kade zikhulunywa ngabantu mhlawumbe kungaphasa kuhambelana nakhona kade kukhulunywa ngabantu ezindaweni ezinye lapho kade kuthele khona abantu abakukomishini ade bekhuluma kodwa bebenika nje imibono etshiyeneyo kodwa lakhona kukhuluma Doctors for Human Rights kukhona bekuthontela kuyakhanya ukuthi izinto ezinye kade zikhulunywa ngabantu. Ikomishini nayo ingana iza kupha umbono wayo ngemva kokuthi siqedile umsebenzi njengokuthi isiphutshisa nje umsebenzi iwethule nje kumongameli. Kuza kuthi-ke umongameli laye njengomuntu wabumba ikhomishini ebese siba ngumuntu njalo laye kipsozaba ngendlela yokuthi abantu laba bathiwani okudinga ukuya ukuthi semthethweni kwese kusebenza ngomthetho amadala ezomthetho abasekusebenza afumanisekele bela macala njalo. Njalo bonawo bantu balomlando wokuthi basuwe lawa ababebele abangabanikazi babantumbe labathile basuwe kulabo abathe abalomlando wokuthi ayibo abakwenzayo bakubekwenzayo lokhu obabangele ukufa kwabantu.
Umnumzana Mbilivi Gawule lilunga lebandla leZANU-PF uqhubeka exoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo nkosazana Davita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC othi kuyayangisa okukhulunywa ngabantu beZANU-PF abakwazi kahle ukuthi ibutho labulala abantu ngoncobakazi.
Abantu bezanu asisakwazi ukuthi baseseright yini lokhu ebasitshela ukuthi bafuna ukuthi silimimbanje, asisakwazi ukuthi sebezilima yini ngoba sonto yokuqala le Egipte ayisiyo yokuqala le. Nansi i-CCJP yenza njalo, yaka yenza ama-commission yayihamba ngasense ngoba kwakusesabisa abantu babesesaba ukukhuluma. So ayikhona into ze-commission yabo leyo yokuntshontsha imali yabantu ababesezimbabwe yabomotlante leyo ababhoda lelizwe bebuza ukuthi abantu badutshulwa khona kule video ejamestown badutshulwa. So uGawule umele akhulume njalo anti ncengokuthi nxe angaphenduka njengoba this time around ngaphenduka ngephalamenti. Khona lokho kubhaliwe lilo iqiniso phambi kukamlimi and layo abantu bezama bayakwazi ukuthi iqiniso nalelo ngoba ukucubungula okunje. So yikho okwenza ukuthi kube lezidera ngoba ngakwasela ngalo ubufakazi bona labo bona lobo ngabe izidera kayibuyanga ukuthi kabanelisi ukuthi bahambe emazweni betshontshe imali yethu bayeyidla khona ngale thina sesidla ingxoxo zomlomo.
Nxa sesibona-ke Makhumalo, ugwalo lolu luyatsho ukuthi bolaba abantu abakwenza konke lokhu kumele bebotshwe. Ubona zani bangabotshwa mbani njengoba uhulumende enguye ngazani uyabethelwa lapho isikhonkwane eqolo?
Thina njengebandla le-MDC ngo-2008 sacatshela ngabantu abayi-500 sabhala ugwalo ibizo lomuntu owacatshayo, isithupha sakhe, ekhaya lapho avela khona, umuntu owamcatshisayo, i-ID yomuntu wangkhona owamcatshisayo, le address lapha ahlala khona. Sahambisa ku-Attorney General, sahambisa e-Jomic. Lanamhlanje laba bantwana sikwazi ukuthi banga akulo wabotshwayo, akulo walanjwa ngamapholisa. So kuvele into yabo kuleli lizwe abonayo bababotshwa, abonelwayo yiba babotshwayo.
Unkosazana Davita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Stotelaye eseHarare.
Abalwa impi yenkululeko abahlala esabelweni seMashonaland East sebebambisane labaseMashonaland West abafuna ukuthi umnumzana Christopher Mutswangwa obakhokhelayo achiye isikhundla sakhe esiphezulu. Bathi uMutswangwa ungcolisa igama likamongameli Emmerson Mnangagwa owayemkhathe ukuba ngumcebisi wakhe usanda kususwa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leZimbabwe Independent lithi umthelo osanda kwethulwa ngumnumzana Mthuli Ncube we-2% tax usubhidliza amabhizimusi. Iphephandaba leMoneyka Post libika ukuthi amakampani afisa ukuthi wakhiwe indawo okuzahlolisiswa ngesiphangiphangi impahla engena lephuma kweleZimbabwe. Unkosikazi Monica Mutswangwa uthi intatheli zindaba kumele zisebenze ngemfanelo ukwenzela ukuvumbulula inkohlakali lokunye okufanayo. Uthi lokhu kuzakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngemfanelo.
Zulu kandaba wemtoko siyakuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemtoko senda lani baseshipinge ngeviki edluleyo. Kwabakhuthwa yilezi ndawo ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye Voice of America imanyene labe media center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolwesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo-6:30 kusiya ngo-8:30 ntambama e-Crown Plaza Hotel eHarare. Lingxoxo siyayisakaza njalo enkundleni yokuxoxisana eye-Facebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le-VOA Studio 7. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington. Wamanje ke soku isikhathi senu phela ukuthi live yathulele uZulu elifisa ukuthi abantu bekuzwe. So siyabona ukuthi liyasithumezela imlayezo eminingi kakhulu. So lati siyabe sidolobha khonapho sifaka khonapha ke emsakazweni. So nxa ufuna ukuthi usithumezele umlayezelo, usithumezele kuWhatsapp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Sizaphinda njalo 01-202-465-0318. Uwenza njalo phela kumele ufithizele konkana phela okubhalwe audio kube suzirekhoda phela. Ungavele urekhode khonapho sukuthumezela kunombolo le ungakhohlwa 01-202-465-0318. What is your money up to 10? I'm done. I'm going to go to the house. Sinesibone mpela ezivela emazweni atshiyeneyo. UKing Jong-un wawele North Korea usanda kubuyikela abantu khona ngale elizweni lakhe ukuthi sebelolonga isikhali esitsha, loba nje ilizwe leli lingafisanga ukuthi likubeke sobala ukuthi isikhali lesi ngesani. Inhlanganiso yamazwe womhlaba wonke jikelele ithi ilizwe le-Iran kumele lime ukulengisa abantu mahlayana nokuvalela abanye abantu entilongweni bengathonisiswa amacala. Lokhe kubalwa amavoti esabelweni seFlorida kwele Melika kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki epheleleyo. Abantu lokhe bekhangele emkhathini bemelele ukuthi izulu line, kwezinye indawo abakatholi lona ithonsi. Sesiguquke na isikhathi sokuthi izulu line kwele Zimbabwe? Kumele abalimi benzeni nxa kusazakala konke lokho? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele lomnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima.
Ya, ukutshintsha komkhathi lokho yinto ekhona esesiyibonile ukuthi isikhathi sokulima kumbe sezulu kuqaliswa kwabo kwalo kuba delayed. Nxa sekusiba delayed futhi kaningi-ningi kuba lama esikuthina ngama mid-season drought kumbe dry spell. Ukuoma lokuyana like ngenyanga ka January February kuyabe kuwomile okubangalisayo izilimi zithwalenzima khona kusiya kunanzelela ukuthi kukhona ukutshintsha komkhathi okuthile ebesingakubonanga izulu
ye
khonakuhle abalimi khona lokhu bakunanzela khonakho futhi kuyenza ukuthi abalimi behlulekele kuplana ngoba kungasakwazi ukuthi ngihlangele yatesi ngihlangele nini kuyalimaza ama-plans abalimi kaningimeni
ye so manje kumele benzeni abalimi nxa sokunje
abadala nxa bekhuluma bathi bona uNkulunkulu akakhalalelwa limqotho lelelo so okwenzakalayo ukuthi of late bakhuluma ngesithi thina yi-climate smart agriculture kusafundwa khona lokho yizinto ezintsha kodwa kungananzela futhi izolo bekukhona phela kancane abazali izolo bebekhaliphile vala bekhaliphile bayawubala umkhathi bayakhangela umganga ukuthi umi njani bese besenza okuncane abakwebelisayo okusalayo sebethembele ukuthi uNkulunkulu uyasiza for example kathesi esingakwenza njengabalimi yikuthi ngasiyalima kathesi ubomile why sezele ukuthi khona izulu elincane elizanetha lingagelezi lihambe lonke kodwa amanzi abanje lapho okulinywe khona kungenza njalo ukuwoma indawo naleyo eyabe isinethiwe ilinyiwe iyaphuza ukuwoma kwakuqala khona lokho and futhi kuba kuhle ukuthi bayenze i-dry planting kuzaphuza ukuwoma ngoba ukwazi ukuthi i-next izulu liyabuya nini okunye futhi singalimi indawo ezinkulu kakhulu indawo ezincane ungazilima kahle kahle ziyakunika ukudla okuningi lokho ngikhulumela ukuthi khona kukhona okunye abalimi abangakwenza ukuthiwa yingubo ingubo kaNkulunkulu you know that blanket i-mulching but ngendlela yokuthi khona utshani abutholakale amahlanga inkomo konke uyahlupha ukuthola khona ukusikisebenzisa njenge-mulching kodwa ngicela ukutshela ukuthi nxa izulu lingana okokuqala kade seyimbozi amahlanga imi uyacuka ukuthi amahlamvu wonke ezihlahla ayakhukhulwa ngamanzi akhona agcwala ezifuleni singadondi asambeni siyobutha siphosele ensimini yethu sizame ukukhava indawo leyo esesiyilimile kuyasiza ukureduce lokhu esithi thina i-evaporation angazi ukuthi yithini ngesindebeni I'm sure abalimi bayakwazi nxa langa lithisa kakhulu laphana amanzi aphansi ayathisa ebesephephuka but singakhava ukuphephuka khonokho kuba nganini ngiyakwazi ukunzima sifuna ukuthola ini khonokho esingakhava ngakho kodwa akuthi nxa uphuma ungakayi e-bottle store uthatha isaka ungene esikotsheni ubuthe uphosele ensimini ubusiyazinathela mbayimbaye kuza kusiza ngiyakwazi futhi ukuthi amahlanga emasimini sesiwanikile inkomo ngoba ukudla kwenkomo lakho kuyahlupha kodwa analani inkomo ezingawathandiyo amaninginingi singawalahli singawachithi in fact vele emasimini ethu nakungesoo singachithi umlilo kawuzile emasimini akuthi konke okumile emasimini kumbele ukukhula sikubuthe sikubuthelele kube yi-mulch ingubo esizayifaka ngaphi emasiminini njalo futhi lokulima lapha asilimeni izilimo ezingathandi izulu eliningi ngapha kwethu emandebeleni madoda asandeni back to unyawuthi otshweta you know amabelana upoko yabo yikudla okuhle okumnandi futhi okwakhayo futhi okulahla lama BP lasegcwele izisuku so izilimo zenezo ezingathandi amanzi amaningi yizo sekufanele ukuthi ngazi yalinywa kathesi kwenzela ukuthi kungaba dry say temporal labo jingana company uyakwazi ukuthi uzavuna kuphela okuncane
umnumzana Everson Ndlovu yingcweti kwezokulima besipopha laye ekobulawayo njengoba lithembisa kwami izolo silayeke umnumzana Ruben Ndlovu opheka phela ezifela emlonyeni uyabulala ngokupheka sibili lalelani lizwe ukuthi uthini
esikhathini esiningi mina ngipheka endlini lapha lo mntana wami siyabe sipheka nje sizidlela kodwa ke siyenza ama-wedding siyaphekela ama-functions ama-birthday parties ama-wedding loba ngama-graduations ama Christianing lama Christmas parties ama church closing parties sizowayenzela nawo waphele ukudla kumnandi kakhulu okunambithekayo
baya kubiza kumbe kuhamba njani.
Yeah, ayi baya sibiza abantu mabe bethole ama reference kunaba reference ayo ukuthi hayi kulo muntu nje wakwamphekela endaweni nje ayiwamphekela kamnandi omunye mhlamba abone khona lapha ku Facebook nje basala siposta abe sefone ukuthi hawo ndoda ngibone kule nto eso lingangenzela kanjani bese sikhulumisana ke labantu ukuthi hayi thina sisebenza ngalendlela uthole ukuthi siyakwazi ukubayenzela ama menu abantu siyakwazi ukubayenzela ama shopping list nama quantities and all that lama qualities of the products ukuthi bangathenga kuphi nakuphi sizama ukuthi abantu bangaspend imali eningi kakhulu bethenga izinto ezingalasidingo sokuthi bazithenge sizama ukuyenza i cost effective and mase sphekile thina into ejipileyo le durayo yabo ungasayazi ngoba sosebenzisa ama spices the right ingredients oza tuma usidla na uthole utha phela lapha umehluko awuthole njalo uma ufuna ukuthi sikuthengele thina ukudla bese siyakucharger siyathenga ukudla bese sicharger per head maybe uthole ukuthi siya charger any amount esovumelana ngayo but asibo laba abantu abafuna ukubulala abantu ngokucharger sicharger kahle then sivumelane masivumelene siyahamba mpela indawo eziningi kakhulu la kubo Wales siyafika vele siyahamba nje masibiziwe thina sivila lapho ku driver siyelaphaya.
Ye khuluma labantu bangakuthola njani?
Abantu thina bangasithola mpela khona lapha ikakhulu abahlala khona lapha e-UK labo Scotland labo Wales akukho kude kakhulu ukuthi singaya masibiziwe so sinamafoni lapha mpheka lo cousin wami umzala usibonile Ncube nguye umuntu engiphethe i-business la esigijima sonke isikhathi uma kuthiwe siyabizwa sitholakala nginepheji ku-Facebook lapha nebhalwe ukudla yipheji edumileyo mpela ithi ukudla on my Facebook anyway ukudla konke kukhona khona laphana abantu bangakubona bakhetha bakuthandayo ukusithola siyatholakala mpela enambeni ezithi 0783936274 0783936274 UK. Le email ikhona lapha ni email address ungafaka ku email address u email siyakwazi ukuthi sibuye back to you.
Awuboni ke Endlovu baba ungadinela kusasa usithumezele ulusu phela.
Hayi zakuthumezela Dube hayi maduzana nje uzathi uma ufika lapha kobulawayo uthole lathi sesikhona lapha sesibhalile indawo yethu esokuthengisela khona kuthiwa ukudla. Siyabonga Dube sibonga lina elithela sithinta baba la sikhuphula lathi emsakazweni.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ndlovini kulangapho ke Ruben Biletane. Sesizwe ke ezomculo lamhlanje ke silaye phela uqheka isiphawekazi. Sikuthembise izolo nangu lapha.
Kubalele umama weAfrika sasibona ukuthi abanye abazali balahle izingane zabo balahle emzini badampisa ingane. So lapho ngiqonde kubo ukuthi ngikhuze ukuthi kuyisono lo bayibulalelani ingane ayibulawa. Ngabukhulele izindlu ingane kulokuthi ibulale sikhala ngalabo bazali abalapha izingane. Mande ngakho sele yithi kuya
Nga abantu befuna ke umculo wakho kumele bayenzele.
Ah ngiyatholakala ku Facebook uNicky S iKhawelazi. Ngiyakhumala nami futhi ku 060 466 0485. Ukuphoza kuWhatsApp iyasebenza le namba esabangangithola khona. Ngithi kubo bonke abalaleli ngiyalithanda kakhulu bengicela i-support yenu ngaso sonke isikhathi, lisupporte kakhulu. Lukhona uhlelo iMasikandi emuntwini esinalo lapho okungakhethi khona omasikandi bonke ejikelele. Sithi bonke abaculi besondele nabantu sicela ukuthi besisupporte sithenge umculo wasekhaya. Siyabonga kakhulu.
Sibonga kakhulu. Kodwa ngokugcina ke ube usitshelile wena vele uthandana isithwala amaqebelengwana kwini ukuthanda.
Mina ngithanda isithwala. Ngokushwa. Ukuthi wasekhaya kuyaqinisa umzimba. Lonke lamaqebelengwana ukuthi ongakhethile.
Eh lapha emendweni uthethwe awujadanga ube njani?
Awumithi kathathanga nje kathathwa ngisazimele nje ngedwa ngiqhuba umfutho wami.
Awubone ke kulungile sibonge kakhulu ungadinga ukusaza mama.
Okay, la ngiyabonga kakhulu.
Siyacela ukuthi lisithumezele konke nje lifisa ukusithumezela khona kwenzela ukuthi sisebenzeni sonke sikhona pha e-Studio 7 lingakhohlwa phela lokuthi nxa lifuna ukuthi lisithumezele i-audio liye ku-WhatsApp lingafika ku-WhatsApp bombana selirekhoda lisebenzisa lokhona ukubhala i-audio libisa lisithumezela kunomboro ethi 012024650318. Singakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye iindaba bezikhokhela namhlanje ibandla lezanu-PF lithi ibandla le-MDC lancedisa amadokotela ekulobeni ugwalo olujulileyo oluveza ukuthi ibutho yilo elabulala abantu eHarare lonyaka. Kodwa ibandla le-MDC lithi amadokotela ayitshaye ekhaleni. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje ngasidibaneni ntambama. Olivalelisayo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube.